ukubotshwa kwabantu akufanelanga kwenziwe ngaphandle komthetho. Konke okuyabe kusenziwa kumele kuhambisane lamalungelo abantu, kuhambisane lemithetho yelizwe ehlonipha amalungelo abantu. Hayi lokho esiqina sikubona lapha abantu babebotshwa kungacacanga ukuthi babotshelweni, bagcine bekhitshwa kuthiwa kalikho icala elinjalo ngase kusiwa emthethwandaba ephezulu. Ngakho-ke bonke labo okuthiwa khona betheswa icala njalo kumele baphathe ngendlela efaneleyo umthetho ucacile. Constitution icacile ukuthi umuntu nxa ebotshwa kumele kube sobala etheswe icala elicacileyo, amalungelo akhe avikele, abe negqwetha lakhe, abantu bamazi ukuthi ungathi bakwazi ukuyambona zonke zona lezo zinto.
Ye, siyabona babancube kulabanye abathi i-SADC summit kumele sisuse eZimbabwe yeqhutshelwa kwenye indawo, kambe kungenzakala khonokho njalo nxa kungenzakala kuzokuthela.
Angiboni ukuthi i-SADC izalandela lokho okuthiwa yi-DA, ngokuba okukhulu yikuthi emthethweni yayo i-SADC ikubhalile yini khona lokho ukuthi nxa ngabe kulo insolo zokuthi amalungelo abantu aphathwanga kahle umhlangano usangasiwa kwenye indawo, kumbe vele bona basebenza nge-rotation ukuthi nxa kusuka lapha kuya laphana, lapha kusuka kuya laphana. Engikwaziyo okuqinileyo yokuthi basebenza nge-rotation, balandela ukuthi olandelayo ngubani, olandelayo ngubani, olandelayo ngubani, kanjalo ukuthi amalungelo abantu kumbe insolo zokuthi amalungelo abantu angabe ngaphathwanga kahle kuleyo ndawo, hayi lokho kabalandaba lakho. Ngakho-ke angiboni ukuthi i-DA lokho ekushoyo ukuzalandela, ikakhulu njalo ngoba i-DA libandla elingekho embusweni ngokuvotelwa ngabantu, lilibandla abalithatha njengokuthi libandla eliphikisayo elingazuzanga ivoti yabaningi kwalasezansi.